iqula leli elikhangelwe ukuhlangana lenkokheli yekomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission, abenhlanganiso ezizimeleyo, intatheli zindaba labanye, lizabe liselizweni kusukela mhlaka 19 kusiya ku-21 Ntulikazi 2018. Abahlonishwa laba baqala lomsebenzi wokukhankasela ukuthula emhlabeni jikelele bekhokhelelwa ngowaba ngumongameli wakuqala weSouth Africa ekhululekileyo uMui uMnumzana Nelson Mandela. U-Anan wamukelwe enkundleni yendizamtshina eRobert Mugabe International Airport ngummeli we-United Nations eZimbabwe uMnumzana Bishop Araju. UMnumzana Mlungisi Dube ingcwethi ecubungula ngezombusazwe uthe kuyabongeka lokhu okwenziwe ngabahlonishwa laba.
Ukuza kwama-elders e-Africa ukuthi bezomonitha ukuthi uhlelo lokhetho luqhutshwa njani eZimbabwe kuyinto enhle kakhulu, kupha ithuba lokubana amabandla aphikisayo ehlaliseke ekwazi ukubana ibandla elibusayo lizabe likunanzelela ukuthi kulabantu abaningi abahloniphekayo ababuyileyo abakhangeleyo ukuthi kuqhutshwa njani, aluba bayakwanisa ukuthi behambe ezindaweni ezisemaphandleni.
Lokhu kusekelwe uMnumzana Bekezela Gumbo isakhamuzi seHarare yena othe lokhu kunganceda ekuvikeleni udlakela kukhetho.
Isiteshi sokuqala engathi yasitshaya ukuze inkinga zethu eseZimbabwe zibonakale kumazwe onke omhlaba, ngoba uKofi Annan umuntu esimaziyo ukuthi usesebenze umsebenzi omkhulu kakhulu ekucazululeni ingxaki ezifana lazini eziziqala ama-election e-Africa. Siyakwazi ukuthi ngoba ekhona e-Kenya ngoba-6 point plan yakhe nakuyani lakathethi khonapha kithi ngabona esekhona, kutho ukuthi amazwe omhlaba akhangele ukuthi kungayenzakala udlwangudlwangu ngala ama-election. Njalo siyakwazi ukuthi amazwe e-Africa amaningi esikhathi esiningi kujala ukuba ababusayo baya betshontshile ama-election ngitshontshele labo abangelamandla amabutho. Ngaleyo ndlela sesibona sokufanele ukuthi abantu abanjeba kuKofi Annan bebuye bezobona ukuthi kwenzakalani, kwenzela ukuthi nxa ama-election edlula kuqalise ukuba lobudlwangudlwangu kube kusazakala ukuthi vele kuqalisele ngaphi.
EleZimbabwe selivumele inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zize ukuzohlola ukhetho lolonyaka, kodwa ingcitshi yezombusazwe uMnumzana Mthokozi Mabhena uthe ukuza kuka-Annan akusizi lutho ngoba ukhetho lweZimbabwe solonakele kudala lungakwenziwa.
Udaba lukaMnumzana uKofi Annan singalifaki ngamaphutshana kodwa lungabi lude. Wake waba ngu-Secretary General we-United Nations, umuntu eGhana, engumuntu eGhana enjalo waba ngumuntu owahambisa umumo wezizwe eziningi. Kodwa-ke ukuthi uKofi Annan ubuye ngokuphangisa kumbe ngokuphuza akutshintshi lutho ngenxa yani. Sekuvele kwavotwa, uvoqeqile, isadabu kayikho phakathi, i-AU ekho phakathi. Ukubuya kukaKofi Annan kasenasikhundla se-UN engabe kuye ngokuphamisa kumbe ngokuphuza, kanandi lutho uzozivakashe.
Ngaphandle kuka-Annan abazabuya eZimbabwe, nguNkosikazi Mary Robinson owayengumongameli wakwele Ireland njalo ekukhomishini enkulu yamalungelo oluntu kwi-United Nations, lo wayemele ele Algeria kwamanye amazwe uMnumzana Bagda Ibrahim njalo eziphathamandla se-United Nations. Abekhomishini yeZEC baveze ukuba okwamanje sekulabantu abangaba ngamakhulu 9,800 abavela kwamanye amazwe asebebhalise ukuzoqapha ukhetho lonyaka eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, uGibson Bebe.